Amakholeji emfundo yaphezulu ama-polytechnic kanye nama-university alezikhathi lapho atholisa izifundi ithuba lokuyafundela imisebenzi ephathelane lalokho eziyabe zikufundela phansi kohlelo olwe-industrial attachment kumbe internship. Kulokuthi balolonge ubungcishi emsebenzini abawufundelayo, abafundi abaningi sebekhala ngokuthi yibo asebesebenza umsebenzi wonke okumele wenziwe yizikatshwa kodwa bengaholiswa. UNkosikazi Thubelihle Ndlovu ngomunye wako wafundela umsebenzi ngesikhathi esekholishini ogcizelela kulokhu.
As an intern or an attachee, we are expected to work as a permanent employee. And imali oyitholayo, that is if you have uthola, it's incane kakhulu, but they expect you to report for work every single day. And okubuhlungu kakhulu ukuthi ama-attachees amanye, they are being given attachment, but engela supervisor.
Wengeze ethi uhulumende kumele afake umthetho wokuthi izifundi lezi nazo zithole kuyimadlana komthoka nje.
Ama-attachees need to be given a certain amount of money when they are on attachment, and that policy needs to be enforced. If the government needs to monitor, at least bengabanika i-allowance yokugada ne-lunch akwazi ukuthenga i-time.
Umkhokheli wenhlanganiso emela izifundi zasemakholishini yemfundo yaphezulu kanye lama-university e-Zimbabwe National Students Union, ZINASU, uBenon Ncube uthi kulokuncindezelwa kwabafundi okukhulu ikakhulu kubafundi besifazane.
Okokuqala ukuthi basebenza bengaholi, kodwa-ke esikolo sithi kumele silokhu sibhadale i-school fees. Sokusuka nalokho ukuthi imisebenzi esiyenzayo ayisiyo iyakuhambelana le-program engivele ngiyi-aplayele ngisiyasebenza kuleyo ndawo. Enye into esigcina isihlupha lapha ukuthi ama-students angamankazana agcina asehlangane ngihlupho eziningi ngoba ngenxa ye-situation abakiyo abaningi bagcina sebe-sexually exploited ngabhosi babo nabantu abasebenza labo ku-working field. Isikolo kumele sona senelise ukubadingela i-attachment, sibatholele i-attachment kulokuthi sithi umntwana ahamba ayozidingela yena yedwa.
Ingcwethi ecubungula indaba zezisebenzi uMnumzana Sam Mugumisi laye usekela umbono wokuthi kube lomthetho ovikela izifundi ukuze zingephulelwa ilungelo lazo.
Naturally when
ukufunda lesi ngoba abafundi abadinga indawo zokufundela umsebenzi sebebaningi kakhulu ukwedlula indawo ezingabathatha imfanamiso ezimela izisebenzi kumele zivuse inkophe ukuze kuvinzwe ukuthi abantu abaqhashiweyo bengathathelwa imisebenzi kwizifundo ezizofundela imisebenzi ezivela emakolijini ngesikhathi esifanayo. Kuyadingeka ukuthi kubunjwe imithetho yokuvikela izifundi ezidinga ukufundela imisebenzi.
Umkhokheli wenhlanganiso emele abaqashi labosomabhizimusi eye-Employers Confederation of Zimbabwe, uNkosikazi Nesta Mukwewa, uthi nxa abafundi beku-internship akumelanga ukuthi bekhangelele ukuholiswa ngoba bengaqashwanga kodwa basezifundweni.
Are coming to learn.
Umthetho uthi wonke umuntu ongaba esenkampanini kumbe enhlanganisweni kumele abe ne-contract. Sikhangele ugwalo lolu uma sikhuluma ngendaba yezifundi kulotshiwe ekugcineni ukuba abafundi babakho emsebenzini kodwa bazofunda umsebenzi. Abaqhatshiweyo yibo abancedisa abafundi ngokuthi umsebenzi wenziwa njani.
Not qualified, but they are learning.
Kunobhalo ogatsha olubona ngezezisebenzi uMnumzana Simon Masanga uthi uhulumende uyakwazi ukuba kulabo okukhanda kakhulu kubosomabhizimusi abaphatha abafundi njengabaqashiweyo kuyindlela yokungafuni ukuholisa izisebenzi zoqotho imali ethe xaxa. Uqhubeke ethi ugatsha lwakhe luza kuqinisa umsebenzi wokubona ukuba usomabhizimusi kanye nenhlanganiso zakuleli zilezisebenzi ezinjani ngenhloso yokumelana lodubo lokusetshenziswa kwabafundi. Ingcishi zithi ukuvaliswa kwamankampani athize kuleli yikho ukuthiya abanye abafundi bencindezelwa ngoba indawo zokufundela imisebenzi ziyabe sezizilutshwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.